kufika kumagumo ya chulongwa chedu chanasi. Ndiri Washington DC, ndini Tanono Kawande.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona elinga livuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela ukwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Sina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe uzananzelela ukuthi leli qhulu likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa ke basuke bagijimise singathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbizisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njenge amagamefedural teachers union kubona engani icala liyavalwa for abantu abayibo abayenzela ukugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela ukwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakobulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzela ukuthi phakathi lapha kwalomnyaka iCity Council yabuya lomcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe iUS dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana ke kwabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokitshini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-eastern suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke ngasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Siyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi, khonokana kubangela ukuthi umuntu angasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke last sithole zile njongo yokuthi zibone umeya, udeputy mayor kumbe utown clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakathi singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindi bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo ukuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu akusingeke sikugqilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhelayo kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzola, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguthamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngakho-ke kuchazela ukuthi leli qulo likhona ngumbesi ngathi ama councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imsebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimisa singathi kugijimisa kulamba kwabo umbizisu zabo uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze council ngoba konke okukhulunywa ngama managers kukhanya banqeka izikhanda abaphikisi abanakekeli zakhamizi ezibe ezibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzele izindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingene eliphansi kakhulu khonkana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama checks and balances kumbe monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo amacouncillors amacouncillors esuke azenza bona iziqhathwa zecouncil sebekhulumela icouncil abasakhulumela izakhamizi okuyikho okubangela ukuthi kugcine ungasela ama-checks and balances laphana ecouncilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuseze zasukuma ngobuningi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kwakusiba ukuthi ngokuqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapholisa azange ahlukuluza abantu abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ungabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
Aloke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yeZimsec engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Kosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abaningi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Iphepha leZimsec ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka bela amaphepha ku-WhatsApp kodwa-ke labo esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abanikumbe wabanika abantwana bayenza i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulipha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngako-WhatsApp so sikubonayo thina njenge-Amalgamated Rural Teachers Union sibona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephephu zabotho kodwa kungayisiko sibila abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yae ole amakhungakhungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayikhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selaphini esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuni ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezidele ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali ukuthengisela abafundi amaphepha kodwa ingase sibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abamanikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kusisa ngathi njengelizwi lokho empele nempele ngasikhuluma ngakho khuluma sikongophela nababalisi ukuthi izinto ezinye ngazonye ziyathiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi ngumuntu oyakha isizwe aso umuntu obonakala kuphela ngokuthi xa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbuluka ukuthi phambili le umntwana esengudokotela umntwana esengumongikazi umntwana esengomunye umbalisi umntwana esengintatheli kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha uyasiyangisa kakhulu khonoko kwizinto okunjalo.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ucwaningo olwenziwe ezinhlanganiso ezimanyeneyo ezivalisa iNational AIDS Council ugatsha lukahulumende lwezempilakahle iHealth and Child Care Ministry leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njenge Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabamba nyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council eyiyo ibhodi ebona ngazo zonke izinto ezimelane lempilakahle sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesiphiwa yidata yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izakamizwa iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex work ngesikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe sabalalo lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandipho zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka bona abasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda. Esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-anesi kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngawo esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha athengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo bebe sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center laza nceda labo abasebenziswa izakamizwa njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bonaba abasupplya izakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezakamizwa lapha eZimbabwe.
Hello ke ngonkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Izizalane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi, njalo ngesiko laleli langa kudliwa ukudla okuthiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. Isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika, unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lama butata lama green vegetables, silandela bona laba abaseAmerica. Kodwa ayisiko ukuthi masilandela, siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi mawa nga fike Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngama Rome, nathi silandela bona nje siphonguyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela, kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga leKhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwase America lokhu okwenziwayo okwe Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo okuthiwa iHalloween. Ababe celebrate abantu abafayo, be celebrate ama ghost lama wishes, yama wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandela abantu, mina angeke ngulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi alandele iKhisimusi ukuthi banenge kakhulu ama church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana ozala esintwini kithi kwakulinywa, makungalinywa kuthi masokuvuniwe kwabhulwa kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala wamahara, kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBhoboza Embakwe, esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo ezinengi. Hayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu. Kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele, so yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi. Kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kahili njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo leNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ema basakaza be-studio 7 salona ngingabe ninjani ngaphu awu umsebenzi wenu muhle umsebenzi wenu wancomeka siyabonga kakhulu okwesinikeza iy'ndaba eziqotha iy'ndaba ezihlelekile iy'ndaba ezileqiniso ya mina udaba lwami ndisendabeni yokuthi khona iipolitiki zasezimbabwe zipolarize kungani singayenzi njengamazwe amazwe lana aphumelele amazwe athuthukile singathi thina ngamazwe asephumele ababambelele noma ilizwe lisi bayashintsha uhulumeni wakho evotele onevision and manje ezimbabwe into eyenzakalayo ukuthi khona abantu abalandaba lokuthi khona umuntu obusayo onevision noma kalavision babambelela nje izandla zezomi igasi beze befe besifa befele dube nangicabanga ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi khona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi ma ingayenzi kahle it must be voted out kungene inye nayo ingehluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America labo Britain
ambingelele ambingelele kustudio 7 linjani basakazi abalaleli bestudio 7 ndilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli lana South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu 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 ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina amaZimbabwe sihluphekiswa yiwa amapresident aseAfrica ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethule opresident babo besisizeke sibuyele phela lati kithi emakhaya ukuthi basize bathuleleni ngoba kubuhlungu kakhulu le nto yenzakalayo le siyasetshenziswa ngamapresident aseAfrica akhangele into yenziwa ngupresident wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izana phela isolwa lutho but into yenzakalayo ebuhlungu kakhulu 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 sazi lokho ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le nto eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina othu president uthi abase akulanto angasiza ngayo
oh salibonani salibonani zonke indawo mphendula phana endabeni ukuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba le nkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabedlalisa isikhathi sakhe umuntu olalela uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokhu wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakenda babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka bayadubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into ofanele babelayo ukutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-CCC owenze ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto ziza kutshintsha asitshintsheni kasitshintshe singabe lokho sidlala i-cassette eyi-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa lokho sidlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kalesi shabo abonduks junior kuyasetshenzwa kutshiyelwana lakhona ngale babechaya bomafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khayise silala abanye abahlali besesishoni sokwatshintsha sokuthi sitshaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile uyehlulekile uncedizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka abaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngaphi emakhaya amadonga abalembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangenawo buyabuya lokutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundile yami incwadi
Studio 7 Studio 7 salibonani siyalibingelela lonke banjani abantu banjani abantu hayi siyajabula ngokuza indaba ezimnandi mina ngizafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubo baba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxawuzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izanu iyenza izinto abazibona ziyaphambili mina khonapho kustudio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma ngamadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo anzake ngizwe kuthiwa kuvula i-factory enje eBulawayo mbi iBulawayo sifaya izinto sezisebenza hayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bami phela labo bantu benga vele ba vote ba wina abasabashungumeze abantu abake bayekela into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela ezimbakho azikho zonke lezi zinto abazikhulumayo. Ngiyabonga
sabingelela umsakazi ngisibonga nomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama South African ekhuphuke ehlukumeza amaZimbabweni naloko abakwiza ngokuthi Operation Dudula ama-Afrika. Umuntu mayeza hamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase ngomlilo ezishise ngedinga uba alisibona bakuleli lizwe belangemakini kukhombisa ukuthi amaZimbabweni aphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe lase-South Africa. Abaningi bakubona kwi-inthanethi kuze ushise u-Elvis Nyathi lapho eDeepsuthu ukuthi e-South Africa akuseyiloni ikhaya for abantu baseZimbabwe. Kodwa-ke ngabe kuya ngami ngabe bonke bakubona lokhu beke befika ekhaya bevote kunyakoza obuningi babo ngoba i-diaspora yavoti iZANU-PF ambonto izayenza uthanto baseZimbabwe bevote labela eMzantsi Afrika. Okungcono ngulo lalo ezame ngamandla ukuthi ayekhaya efake ivoti yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthole eZimbabwe babaleka bezala e-South Africa sekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe kusokucisha kube western lokuya futhi-ke befake ivoti yabo next year maybe ibandla eliphikisayo eli-TCC uma lingaphathi mhlawumbe izinto zingajika zibe ngcono abantu beZimbabwe bethole isithunzi ngoba ma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achise ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo sontela esigangeni ukuthi angeke ukuthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi. Unkulunkulu kabusisa abantu bakithi.
Sabonani basakazi ba-T27 ngali njani lonke nje la hayi mina ngamafitshane nikingenzane lami ukuphawula la kambe abantu beZimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala kujobhisikhala abayiboni ukuthi yinkalakata yomhlolo eyenziwa yizanu uyazi loba bethi umgawe wayi-wrong kuzo lomnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajela akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phelapha ujosithala kashikho ukuthi kuthiwa upikele ukuthi ye wagqugquzela udlami wathini a-a ngimhlolo le ehlolayo ukuthi ujobusikhala upikela isikhundla somuntu owabulala lo ilunga le-TPC akukho okunye lanilani nxa likubhekile likubona lokudonsa kwangikhona aliboni ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu owabulala omunye. IZANU ilola abantu beZANU amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuyakuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe pikelele lelo kusala lokubulala umuntu yena lowo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lo mncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika group G lo H elesitalent lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay lincikilane lele South Korea ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa ele Brazil lizancikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimbuktu izaqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Sikhangeleke lodaba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezo mbusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.v www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo 7 p.m. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.